Ikuthi manje sengane ethi Lakers Foundation isikhumbuzo ndilebo ukuthi uqakathekile ukuba izikole zakwaMandebele zihlale zidlala umdlalo webasketball ukuze zivale umkhandlu okhona phakathi kwazo leziphuma ngasenyakatho yelizwe. UNdlovu utsho lokhu ngemva kokuba izikole ezivele ngasenyakatho yelizwe kuyizo ezingqobe kumncintiswano wamankazana kanye lwabafana kwimidlalo yalo nyaka ye-Lakers Foundation Under 16 Tournament.
Esikunanzeleleyo ukuthi izikolo zangale kubuHarare nakumashonaland ziqinile njalo ziyadlala ibasketball emnandi. Ukuthi izinga labo lingaphezulu okwedlula izikolo zangapha. Thina njengelekazi sifuna sile ngqobe yokuthi singazama ukuthi sihlanganise abantu labo sibayenze labo benanzelele izikolo zangapha, zinanzelele ukuthi hayi igephu le ekhona phakathi kwethu nezikolo zasentshonalanga kungabe kuyikuthi asisebenzi kakhulu kumbe asilasisekelo esiningi.
Imidlalo ye-Lakers Foundation Under 16 Tournament iqhutshelwe edolobheni lakoBulawayo ngempela viki edluleyo, njalo iqembu le-Girls High School elaseHarare yilo elinqobe kumncintiswano wamankazana, kuthi elekhuthama High School yilo elinqobe kumncintiswano wabafana. Amankazana e-Girls High enqobe osowabo abenkulumane High nge-36-27 kufinal, kuthi iqembu lekhuthama High litshayele Mazoe High nge-36-32 kufinal. Imidlalo le ibiyingxenye yenhlelo zokuthakazelela ukufikisa iminyaka elithumi kwenhlanganiso ye-Lakers Foundation yona esungulwe ngomnyaka ka-2009. Inhlanganiso ekhangelele ukuba iqhube njalo eminye imidlalo yabantwana abale minyaka engaphansi kwelithumi lantathu phakathi naphakathi komnyaka, futhi lapho umnyaka uzosiyafika komlindi uyacina iqoqe njalo imidlalo ezangenwa ngamaqembu avela kwamanye amazwe. Ngine-Lady Bevela ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanjiwe.